Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingali chona njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo mhlazi ku 1 kwenkwezi 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, amapolisa avimba imbuthano yokunanza ilanga lezisebenzi eHarare.
Since the days of the liberation struggle, organized labor has been a critical factor in shaping the destiny of our beloved country.
Amapolisa athi elokhu engakatholi abantu abaxotshanisa imoda yentatheli zindaba yeStudio 7 uEzra Sibanda ngolwesibili.
Phambi ngoba imoto encane ngani mnyama ngani grey yabe ifika semeceleni wami lapha ku-driver side. Ngathi ngiyakhala imoto engangabona kulabantu abafika isithupha emuva kule 4 phambili kule 2. Into leyo yangethusa kakhulu, ngabe ngiqalisa ukufohlisa imoto ngishuka ngihamba-ke ngisesande sonqele.
Abasakhulayo emaphandleni bakhala ngokuswelakala kwamathuba okuthola imisebenzi. Osekudale ukuthi bazihlalele emakhaya bagcine besenza imisebenzi eyingozi.
Thina njengentanga vele amathuba okuthola imisebenzi mancane kakhulu phela kithi ngapha, ngoba kungaze kuvuleke umsebenzi kwenye indawo thina information ekithi iyaphuza ukufika. Kuzima ukuthi sithole imisebenzi nje, sesiziphilela nje ngokugebha umkude nje, ugebha into ongakwaziyo ukuthi khona phansi kumba yikho.
Uhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba lamhlanje sixoxa lesizalwane seZimbabwe unkosazana Nomthandazo Nkomazana ohlala kwele India, lapho umkhuhlane we-COVID-19 osuvuke ubhova wabulala inkulungwane lenkulungwane zabantu.
So into eyenza ukuthi kube kubi this time ukuthi basuka baba nama-festivals amaningi, njengoba likwazi ukuthi ilizwe lase-India lilabantu abaningi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Amapolisa avimbe imicimbi ebiqoqwe inhlanganiso elwela ilungelo lezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions ZCTU eyokunanza usuku lwezisebenzi olwe International Workers Day eHarare. Lanxa inkokheli yezisebenzi isithi imbuthano le ibisenziwa kulandelwa zonke iziqondiso ze-COVID-19 okubalisa ukuthi abantu bangaze bedlula amachumi amahlanu bebuthene ngasikhathi sinye. Intatheli zindaba yethu Mavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Zinu zawo matoto sunda moyo nedawinda nda.
Bekuculwa ingoma ebezigcwele usizi njalo kungezikhuthaza izisebenzi ukuba zibophe ziqine kwezokulwela ilungelo lazo. Ngalesi sikhathi isimo kwezomnotho singesihle, izisebenzi zisidla ingqoqo zomlomo. Omunye umbuthano ongaphazanyiswanga kumbe ukumiswa njengakwezinye izindawo wenzelwe esigodlweni se-ZCTU edolobheni leHarare. Imikhosi yokuthakazelela usuku oluqakathekisa izisebenzi yandise ukwenzelwa ezinkundleni ezinkulu, kodwa lonyaka njenganyakenye akuzange kube njalo ngenxa yeziqondiso zokwenqabela ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus. Kulezo ndawo lapho zivinjwe khona ukulinanza leli langa, kubikwa izisebenzi zithole sekunyakazela amapholisa. Obe ngumhlonitshwa kulo owenzelwe esigodlo semahofisini e-ZCTU e-Golan House, umnumzana Peter Mthasa uthi kungalesi sizathoke bekhuthaza izisebenzi ukuba zimanyane zikhulume ngalizwi linye ukulwela ilungelo lazo.
We must draw lessons from Benjamin Burombo.
Kumele sifunde kumzekeliso kaBenjamin Burombo, umzekeliso kaJoshua Nkomo, umzekeliso kaMasotsha Ndlovu labanye abaningi abalwela inkululeko yaleli lizwe.
it is going to end in the workplace.
Kwa sekelo angu no pala chikelele wenhlanganiso yeZCTU, umnumzana Japhet Moyo, othi ukuvinjwa kwale mikhosi kwezinye indawo zedolobha leHarare yikho kanye abahlezi bekhuluma ngakho ukuba sezathathelwa amalungelo azo izisebenzi.
Siyakhumbula simangalela uhulumende ku-International Labour Organization futhi sesehluleke ukuthi sigcwalise ama-conventions athize. Ama-conventions asivumela ukuthi sibuthane.
Uhlangothi lwabakumisebenzi yokupheka ngaphansi kwenhlanganiso yeZimbabwe Catering and Hotel Workers Union, uNkosikazi Priska Mhlanga, uthi isimo eselizweni siphazamisa owesifazane ngokuphindiweyo.
And omama njengabantu abalezimulo abaye babakhangeleyo abantwana abakhangela ubaba abakhangela abantu abagulayo labona labo bantu abale COVID abale HIV ama disabled old people ngomama abakhangelela ukuthi kumele sibancedise.
AbeZCTU baveze njalo ukuba ilungelo labo liqhubeka lithathwa njengezisebenzi njalo isimo siqhubeka sisiba sibi nxa sekuqathaniswa lesikhathi sombuso kamuyi umnumzana Robert Mugabe. Emazwini akhe awethulele izisebenzi lozulu jikelele ngosuku lwalamhla, umongameli Emmerson Mnangagwa uthi owakhe umbuso yiwo ongcono ngoba izisebenzi ziqakathekiswa kakhulu. Umongameli Mnangagwa uthi zimqoka kakhulu izisebenzi kwezokuthuthukiswa komnotho welizwe njalo kumele zimanyane ukuze kufezeke lokho okukuhlelo lokuvuselela umnotho welizwe olwe-National Development Strategy 1.
Since the days of the liberation struggle,
uhlangothi lwezisebenzi luvele luhlezi lungolukuqakathekileyo kwezokukhokhela ukubana ilizwe
of our beloved country.
Kodwa lokho kulandulwa ngabeZCTU abathi izisebenzi elizweni ziqhubeka zincindezelwa njalo bezoqhubeka bekulwisa lokho kuncindezelwa, yikho owalonyaka umkhosi bekubone kufanele bawuthakazelele ngaphansi kwendikimba ethi ZCTU at 40 fighting for political, economic and social justice in Zimbabwe. Ambience 2, ndikafunga pe yangu. Ngimele Studio 7 ngise Harare, ngingumevis gama.
Lokhu sikudaba lunye, sixoxe lomgcini sihlalo weZCTU esigabeni seWestern Region, umnumzana Ambrose Sibindi. Saqala ngokumbuza ukuthi kobulawayo lezigaba zeMandebeleni bekunjani ngosuku lwalamhla.
Namhlanje sibe lombuthano owezisebenzi njengoba sinanzela ubana ilanga eliqakathekileyo lezisebenzi umhlaba wonke uMay, umhlaka 1 kaMay. Sinanzela ukuthi ngapha kobulawayo umbuthano uhambe kuhle, akuzange kube lohlupho, abantu babuyile kodwa nxa inumber zenezwe bezikhangelelwe ukube lanto abangu-50 senze njengalokho. La mapolisa afikile lawo yenza i-head count abala sula abantu abona kukuhle. Ngemva kwalowo kwabalwa i-speech, lase speech sihambe kuhle akuzange kube lohlupho. Sime besingawo namhla besithi Zimbabwe Congress of Trade Unions at 40 fighting for political, economy and social justice in Zimbabwe. Ngezindlela bekuyinjongo yokuthi sikhuthazeni izisebenzi ukuthi lanxa silobunzima eZimbabwe izisebenzi zingatholi iholo eliqinileyo kumbe lilohlonze elibancedisayo elingaphansi kwe-PDL. Kodwa lanxa kunjalo bekuyindlela yokuqinisa njengezisebenzi usuku lwethu luhloniphe, kube indlela yokuthi organizeni sikwazi ukuthi lanxa kunjalo sikumana sihlale sibambene silelwa izimvo lezifiso zezisebenzi.
Ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba kulabantu abangamachumi amabili lambili 22 ababanjwe igciwane le-coronavirus kumanani awethulwe izolo. Akula muntu obulewe yi-COVID-19 ngaleso sikhathi. Lolu gatsha luthi njalo kuhlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 abantu abazinkulungwane ezedlula ichumi lantathu 13,964. Kwakhweza leli nani lasebejoviwe layafika phose ingxenye yesigidi
414,735. Lo ngumsakazo weStudio 7. Sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma eVoice of America at the Washington DC.
Amapolisa athi elokhu engakatholi abantu abazama ukugenqula imota yentatheli izindaba yeStudio 7 uEzra Sibanda ngokumxotshanisa ngolwesibili. uSibanda wayechayela imoto yakhe ntambama engena edolobheni lakobulawayo lapho axotshaniswa zimota ezimbili. Osekwethuse abanye yikuthi uSibanda wayevela xoxa lomkhokheli webandla lemthwakazi Republic Party umnumzana Mqondisi Moyo odingwa ngamapholisa. Kesizwe uSibanda elandisa.
Ngesibili odluleleyo ke ntambama ngesikhathi zama 8 o'clock nje uSihlwa ngithe ngitshala imota yami ngisuka ke kuHarare Road ngingena ngapha omzini wakobulawa kuthiwa kuseseBabs ilokishi kuthiwa seBabs. Ngihamba ngilibhekisele eKhumalo ngadlula nje imota encane imile-ke amalayithi layithile azange ngiyinake leyo mota. Ngithe ngihamba ngingena kumgwaqo omkhulu 4th Avenue Extension sengisiya khona loqonda leyo kwi-stadium kwadlula imota-ke emhlophe i-4x4 i-Toyota emhlophe yafika yama phambi kwami kulo muntu nje ophambisa isandla endawo leyo passenger sithi enganuthi mana ngama-ke ngemva kwayo-ke. Ngithe ngisamile kunjalo ngibona ukwenzakalani bebathathu khonale phambili kwabe imota encane engani mnyama engani i-grey yabe ifike simeceleni kwami lapha ku-drivers side. Ngathi ngiyakhala umuntu engabona kulabantu abafika isithupha emuva kule 4 phambili kule 2. Into leyo ngethusa kakhulu ngabe ngiqalisa ukufohlisa imota ngisuka ngihamba-ke ngisesandleni sonxele ngiseka ama-flowers amayadini abantu ngiwanyathela sekumgwaqo bangidobha laba bantu bangixotshanisa ngadlule kwi-stadium. Ngathi sengifike khonaphana kwi-intersection engangani yathena ukuthi esandleni sonxele ngiye buyele kwa-Rally Road bangivimbela ngabhoda ngabaleka ngingena eKhumalo bangidobha imota zindlandela zimbili ngacika sengingenele indlela eya-ke South Africa Jobbed Road. Abona sengizafika emarobhodi leni asiluke bengiphethe ngesisabothi ngaphuma kobulawa kwesikhala abantu kule nto abayihlosileyo bazongibulala. Ngayithena-ke imota yajika yaphenduka isiza kobulawayo edorobheni sagijima sisekelana saze safika tuzani laphana-ke i-ascot silanda-ke amarobot. Amarobot la ngafika ngangena ivini ebomvu ngakhuthana nemota lana abantu badriver babaleka bathena beqonda phezulu engani baya-ke esikolo sekuthiwa yi-Townsend banyamalala yikuso kwami sengisiye emapholiseni ubaxoxela ngodaba lami ngoba ukugijima lokho sakugijimayo bekusesabeka-ke isipidi bezesichaya sefikisa ama-140 120 sigijimisana khonapha-ke ezitaladini zangikhona nihlandla akuzange kube le-accident akuzange kube lalutho ngase siye emapholiseni.
Amapholisa wona athini ngodaba lolo?
Ngahamba ngisuka khonaphana ngahle ngatshela amapholisa ambuza ukuthi njengoba ungalimalanga imoto yakho ingatshayekanga abantu laba ubazi akulanto esingayenza sapho ngubhala ibizo lakho phansi ukuthi uyile wazoripota. Kwaba njalo nje ngihamba fonele abathi abazwanga umkhondo walaba bantu njalo kulanto abayizwileyo ngakho akulanto abangayenza. Sengizamile ngibela kabili ngelanga bafonela ngibela kathathu kodwa bathi kabazi lutho lamapholisa. So simile nimile lakathi ezinganikwazi ukuthi kambe laba ngobani kumbe bazabotsha asazi bababopha njani njalo bethe abahluphila ngakho.
Manje ngokubona kwakho ngobani abantu bona labo ababefuna ukwenza isihluku lesi?
Hayi, iqiniso elihle ukuthi abantu laba ngibazi ukuthi ngobani ngoba ngakhala imoto encane labantu abayisithupha 6 lenye-ke i-4x4 yela abantu abathathu kutsho ukuthi banabantu bongilanxasa sibakhengele babe ngu-9. Angikwazi ukuthi ngobani, angikwazi babehloseni. Sengizamela ukuthi ngidingisise ngichwayisise ukuthi-ke kambe kungabe kungobani.
U-Ezra Sibanda intatheli zindaba ye-Studio 7. Kolunye njalo udaba olufanayo enye intatheli zindaba ye-Studio 7 esebenzela esigabeni se-Manicaland uLoita Moyo ubikwa ebotshiwe namuhla edolobheni leMutare kodwa wakhululwa ngemva kokuhlawuliswa imali yokuvuma icala kodwa amagqwetha akhe athi azaphikisa lokhu ngomvulo ngoba uMoyo ubezisebenzela nje ekhulumisana lezakhamizi wasebotshwa okutsho ukuthi vele kalacala.
Lamlela ndwandwe, lamlela ndwandwe, lamlela mshweshwe.
Abasakhulayo emaphandleni bakhala ngokuswelakala kwamathuba okuthola umsebenzi osokudale ukuthi bazihlalele emakhaya bagcine besenza imisebenzi eyingozi ngesikhathi kuthakazelelwa ilanga lezisebenzi ele-Workers Day. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo eseGwanda.
Iningi labasakhulayo lithi lithwele amagabha avuzayo ngoba ingekho imisebenzi kuleli osekudala uthontanga esabelweni seMandebeleni bembe igolide ukuze bathole imali yokuziphilisa. Osakhulayo wakhiwe Dube wasuka esingezane kuwat 14 eGwanda South uthi kunzima ukuthi bathole imisebenzi ngoba le mbiwo iphuza kufika emaphandleni.
Thina njengentanga vele amathuba okuthola imisebenzi mancane kakhulu phela kithi ngapha ngoba kungaze kuvuleke umsebenzi kwenye indawo thina information ikithi yaphuza ukufika. Kuzima ukuthi sithole imisebenzi nje sesiziphilela nje ngokugebha umkude nje ugebha into ongakwaziyo ukuthi khona phansi kumba yikho. Ingozi i-risk nje ngoba singawo lo mgodi anytime. Sithole kanzima thina njengabontanga. Siyizwa nje kuthiwa i-workers day kodwa azingungeni thina.
Amazwi la asekelwe ngomunye osakhulayo uThulani Siziba othi bahlezi bethenjiswa ize ngemisebenzi.
Imisebenzi kithi ayikho. Imisebenzi sihleli njalo nje siyayithengiswa kodwa asiyiboni. Singabe siyicelebrate i-workers day kodwa sincedisa labo aba-employed. Hayi kithi kunzima, sidonsa nzima, impilo yasisinda kodwa siqhubeke silokhu siyicelebrate i-workers day. Isifiso sethu bekuyukuthi ma kusenzeka nje besicela ukuthi lathi kumbe sifiso ukuthi ngelinye ilanga lathi sizithole siyicelebrate kuyukuthi si-employed. Isimo esikiso lesi sesiguqukile ngenye imini.
Unkosazana Shamiso Nathi Ntepe uthi intanga yakhe izihlalele emakhaya ngoba kungela lapho engasebenza khona.
Most of the youth ihlele ezindlini, akula msebenzi yakhona, and even if you apply ubona ama-vacancies you don't even get the opportunities.
UBrian Mthombeni uthi ngabe uhulumende uyabavulela amathuba omsebenzi emakhaya lanxa ungaba ngowesikhathi esifitshane ukuze labo benelise ukuziphilisa.
Inkinga esilazo kulelizwe leZimbabwe okungangokuthi imisebenzi siyayifisa ukuba la but kuyehlula kuyala amagapha avuzayo siwathwele okungangokuthi singasizakala noba kungubizwa nje kuthi hhayi namhlanje besicela abafana abangaka kumbe amayouth amangaka endaweni enje ezikwazi ukubamba lokhu lalokhuyana ukuthi lathi sikwazi ukuzimela kusasa lethu ngoba hhayi sisebenza kule Zimbabwe.
Unkosikazi Celiwe Moyo uthi besebenzelana labatho esengezane sebesungule izifande zokulima ngokuthelezela ukuze baziphilise lemuli zabo.
Silabomama abangu-34 sizoba labobaba abangu-7 lamayouth esilawo khonaphana engadini. Izilimo esizilimayo singaphansi kwehlelo le-Green Enterprise olukhokhelwa yendeni yendi. Silima imbambayila, sile tamatisi, sile bhathanathi, sile onyeni, sile green veggie. Yikho esikulima engadini sisiya ngokutshintshanisa kwezikhathi zesizini yethu.
Umnumzana Ezra Ngwenya olilunga lePhakamani Garden laye uthi impilo zabo ziguqukile ngemva kokusungulwa kwalesi sivande.
Izolo kube ngafani lanamhla athe sila especially ku-finance hayi sesingathi lathi sinabantu abacacayo ngoba ma ngathi athe simboleka imali engaka uvele kwathawula le nto engiyenzayo akunzima ukuthi uphonge ungiqhubele. Amafizi esikola ngale bukhanti athi sokusiba lobubelo sengikwazi ukuthi ngikhuluma labo abantu abathi singathuma abantu anti bayasikhumbuza hayi ngelanga elingaka zathini ngizabe sengi-right lami wena sigabe sokungani sokusithuthukise kakhulu sesingani sesisenza empilweni sokwakhathi sesingathi sesiphila ngcono ngenxa yengadi leyo.
Iningi labatsha kuleli seliphila ngokuthengisa kanye lemisebenzi yezandla kungenani lokuthi liyabe liphumelele ezifundweni. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Okwamanje ke ngidedele emuva ngilichiye ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Lamhlanje sihlaziya umthetho we-Constitutional Amendment Bill No. 2 osanda ukuvotelwa edale lePhalamende njalo osudluliselwe kweleSenate lapho okungavunyelwana ukuthi ube umthetho ongaqalisa ukusebenza. Idale leSenate lisacubungula lolu daba njalo lizaqhubeka ngeviki ezayo. Ukuthi abalwela ilungelo loluntu abagoqela inhlanganiso ezizimeleyo legqwetha uMnumzana Ngqobani Sithole bayawuphikisa lo umthetho obikwa olokuncindezela intando kaZulu ngoba umongameli engazikhethela abehluli abemthethwandaba kanye lo muntu azancintisa layo kukhetho i-running mate. Sixoxa loNkosazana Lindiwe Maphosa omela iMathebeleland South edale lePhalamende yena othi ngempela uvotele lo mthetho ngoba ebona ukuthi uthuthukisa abesifazana abasakhulayo kanye lenhlelo zokuzithuthukisa ezigabeni.
Enye into engenze ngavota indaba ye-women
ngcono nxa sithi kasekele nini ukuthi khona iphumelele kodwa sesilamanye amalungiselelo esesiwayenzile yona le 50-50 esikhuluma ngayo nxa kade sesilamanye amalungiselelo kumbe kulabo motion kumbe kulenye ingxoxo sike yakhulunywa ukuthi sizayenza njani ukuthi kusibe le 50-50 pho akula nto enjalo eyenzakileyo akula bantu abadvocate for that so if i-chance ikhona ukuthi kuyengezelele ukuthi amama abaningi bebe bengena be-empower mina ngikubona kuyinto enhle njalo ku 60 kuphume kwaba mgceke kwa-amendment ukuthi ku 60 yena leso esifuna i-10 ibe ngabomama abasakhulayo we are able to smuggle indaba ye-local authorities under i-proportional yena leyo savumelana njengeparlamenti ukuthi we are going to have 30% representation of women ku-local government and again is an achievement thandekile so asingezayo sithi nxa sike-70% i-achievement yinto e-positive siyibulale yonke just because i-pride ithi besifuna i-10% engasaphasanga so mina njengami ngivumele ngingulindwe Maphosa those were the reasons why I voted yes to the constitutional amendment
ngezinye indlela uthi iletha okunengi kwabesifazana lamantombazana asakhulayo
yebo yiyo futhi into eyengangingene le-parliament singifuna uzamukelwisa ngoba nxa ungacabanga mina ngangena nge-youth quota ebandleni lami engangikilo la i-youth quota yangibona abaningi abazange bekwanisa ukungena ngingakunika amabizo abomama abancane abesifazane ababemele bengene ephalamende bayehluleka mina ngingena ngoba kwavela izinto eziningi ezayenza ukuthi bancindezeleke kodwa nxa sokufakwe phansi kwaba ngumthetho ukuthi kuma-youth la ngu-10 abuyayo abangu-5 loba kanjani kodwa bengaba ngu-10 futhi ngababe ngabesifazane abancane njalo ku-60 le eyabomama ebuyayo 10 loba kanjani kungumthetho obhalwe phansi kumele kube ngabesifazana abancinyane mina kuyangijabulisa lokho okunye ungaze kubuye kuthini hayi sokungokwabanye kungokwabalawyers abakwaziyo ukuthi kuncindezela njani kuma-judges nxa e-10 lani lani mina engikukhangele yilokhu okuhlupha abantu egcekeni engiyabe ngikukhangele njalo lokho engavele ngatho ngazifaka kikho ukuthi ngizakumela and ngifuna ukuthi kuphumelele
lapho-ke abakade besola ibandla lakho le-MDCT besithi lingabe livote ngobuningi ukuthi livumelele umthetho njalo uloncindezela
mina ngibe ngiphakathi ku-house ngibonile yonke i-process umuntu wonke uvote kusuka enhliziyweni yakhe ikakhulu ngapha ku-opposition ngingazi kuba ebandleni elibusayo kodwa thina ngapha hayi abanye bavote uyes ukuthi abanye bavota uno abanye khona le kwelinye ibandla bavota uyes abanye bavota uno so bekungama-50-50
leyo bekuyingxoxo lonkosazana Lindiwe Maphosa omela iMathebeleland South edale lephalamente asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo weziphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC
siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba namhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lonkosazana Nomthandazo Nkomazana isizalwane seZimbabwe esihlala kwele India osekuqhamuke njalo igciwane le-coronavirus labulala abantu abaningi
kwaqala ngiyakwamukela kuhlelo
ngiyabonga ngokungamukela ehlelweni
namasisane ungasela ukuthi umumo unjani khona ngapho e-India
umumo umubi kakhulu cause leli gcikwane bathi selibuye ngamandla and igcikwane mali liqala la ekuqaleni ku-2020 laphana ilizwe lase-India layenza kahle kakhulu lathatha amanyathelo aba effective elizweni at that point wonke umuntu ubemamela ubelandela umthetho behlala endlini kodwa okwamanje angazi ngoba mhlawumbe laba abanakayo ukuthi abaphathwanga ngumkhuhlane lo nge-first lockdown laphana basola ukuthi umkhuhlane lo kungani awusimkhuhlane wamampela bangani bayaqanjelwa amanga so into eyenza ukuthi kube kubi this time ukuthi ukuthi basuka baba nama festivals amaningi njengoba likwazi ukuthi ilizwe lase India lilabantu abaningi abaningi kakhulu, like the second largest populated country in the world. So isiko labo banama festivals amaningi, basuka lapho babona ngani lapha nama i COVID lapha ningani iyayehla nyana kwaba ngani kungcono, basuka ke bangena kuma festivals kwaba nabantu ningi endaweni eyodwa. Ngakho nje igcikwane lekwakhe kakhulu ngaleso sikhathi, yikho ke manje sibona kunenani eliningi elabantu abafayo kakhulu.
Ngasikhangela kumabona kude iTV siyabona abantu behamba-hamba, belokhu bevunyelwa yini abantu ukubhotabhota?
Abantu abavumele yikuthi sebasuka baba stubborn, and enye into yikuthi babona this first time laphana ma kuvalwa wenza i-lockdown abantu abaningi bafa ngendlala instead of umkhuhlane. Imisebenzi yasuka yavalwa and abantu bangafika namashopu amancane le iqala. Kodwa le manje le basuka baba stubborn ngoba umumo abawubonayo funanga ukuthi balokhuze, iphinde futhi le ndlala abangena kwi-test ukuthi abayifuni kahle kahle lockdown ngoba imuli zabo zisuka zilambe, i-business zabo futhi zisuka zenze
njalo. Siyabona njengendlela yokuba ngcwaba njengoba kulisiko labo. Ungasela ukuthi umumo unjani kwezokuchiswa lokhu kwabantu njengoba sibona ngani sebechiswa lasezitalati?
Ya isikuchisa abantu abashonileyo abafileyo, hayi bonke, kunamakristu lakhona and kunabo ukungcwaba abantu abakuchisa lokhu kulezi nsuku sekukhuphuke kakhulu ngoba bazama ukuthi according to what they are saying, bathi bona umuntu oshonenge corona akafanelanga ukuthi abanjwe ngabantu imuli zakhe noma abantu abasifika eningi kakhulu azijabulanga amasiko abo, baya umuntu ofe ne corona bathi yona kafanga normally, so it's not in there, akukho emasikweni abo ukuthi bashise umuntu onjalo. Ngakhona ke amapolisa asuka angenelele kulezi ndaba ezinjalo, bayenze bona bashise bokini yabo lapha sithi e-village lapha abayalile ukuthi umushisela esibhedlela.
Okokugcina ungavalelisa abalaleli?
Ngiyabonga ngokwathiso kuba ehlelweni, ngithanda ukuvalelisa abalaleli ikakhulu abasekhaya. Ngithanda ukubacebisa ukuthi bahlale benani lokhu abatshela ukuthi bakwenze, benze social distancing and bakontinue ngokugeza izandla sonke isikhathi uma bengaphuma ngaphandle eliba umkhuhlane lo ngoba umemetheka ngespeed esikhulu. Ngiyabona.
Lo ke ngunkosazana Babu esihlala kwele India ebesixoxa naye kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Siyabonga sithandekile. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ngesikhangele ezinye zenhloko ebesilazo. Amapolisa avimba imbuthano yokunanga Harare. Amapolisa athi elokhu engakabanda. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lakho ukuzilalela njalo kwenenjini ku-www.voandebele.com.